Mina umphumela yokhetho leli ngibona ukuthi ayikho free, cause ngakho kwabantu bona laba abahambe bakhishwa kuma-stations abo, bafakwa ama-stations akhatshana. Kunokho yikho okunye okusilimazileyo. Okunye okusilimaze kakhulu yikuthi iZANU-P F iyenze ukunika abantu ukudla khona lokhu, but khonokho nasasitshelwe ukuthi akuvunyelwe. U-Vice President weZANU wabuya phansi ezokhampenela i-candidate yakhe.
Bona ingani bebengekho yini abasekeli bebandla leZANU-P F laba ababuyiselwe emuva?
Amboni ukuthi ade bekhona bezanu PF ngoba almost abantu esibabonileyo thina sibabuza ukuthi kanti ububiselelwani. Bebengabantu abesithi hayi, mina vele sifuna ukuvotela i-MDC, but kulesinye i-station especially emahlathini laphana kubiselwa abantu abangu-100. Abanye sihlangane labo sibabuza, abanye ngesibaziyo esihlala labo emaduzaneni.
Njengoba sibona ukuthi belingamalunga amabili awebandla le-MDC, ubona ingani lakho kungabe wenze ukuthi ibandla lakho linqotshwe?
Hayi, lokhu ayisikho lokhu, hayi. Ngoba ungakhangela ama-results ami lakakholethi, awavela awakakholethi abaphansi, awami bevele phezulu. Akuyi, ayisikho okubangela ukuthi khona kuze kuyise.
Ukuthi bekulelunga elilodwa, ubona ingani mhlawumbe abantu bebengabuya ngobuningi ba?
Of course bebengabuya ngobuningi bethu. Ngenxa yokuthi khona lokhu kade ukuthi kade singanise asiyakuzwanana sisikampenana, especially ubaba uNdlovu mina bengikampena ngakwami, but yena ahambe engitshela ehamba lomnye umama esithi nangu unomagugu ngilaye lapha emoteni, uthi yena kasakhontesti se-resigna. Umama wangikhona ngumama ukhansila we-MDC uMamlilo. So abantu bese be-confused ukuthi kanti manje sewuhamba njani. Lami ngapha ngiyamemezela ngalo ukuthi votelani unomagugu, la yena ngapha uyahamba esithi hhayi unomagugu kasaye. So abantu ade sebe-confused, akayenzanga lokhu otherwise ama-results abezangani ukuthi abenza munje.
Kusasa uyibona injani kubandla lakho? Ubone ngani kuzaba ngcono lokho kokuthi abantu bengene bebabili bencintisa kubandla linye?
Mina ngibona ngani kokwakhathesa, I think sebe kubonile bakhokheli khona le phezulu. I think khathesa ngibona ukuthi kuzakuba lokunye okuzagcina sokusenza ukuthi ama-candidate abe yi-2. I think bazahlala phansi belungisise.
Abanye bebandla lakho bathi kulamaqembu amabili ebandleni lakho, abanye basekela omunye, abanye basekela omunye. Kungabe kuliqiniso yini lokho?
Lokho mina ngikwazi futhi anzange ukuzwe. Ati mina angifuni ukungena kakhulu lokhu, ukuthi mina on my side mina vele ngisapotela ubaba uChamisa.